Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi izithunywa zebandla le-African National Congress ezazikwele eZimbabwe ngeviki ephelileyo zazilande ukukhulumisana lesiphathamandla zebandla elibusayo athi labanye abantu kanye lenhlanganiso ezizimeleyo elizweni. Iphephandaba leSunday Mail libika ukuthi uMnangagwa wethule lokhu izolo emhlanganweni awenze lamanye amalunga ebandla leZANU-PF enkabazwe. Uthi wakhuluma lomongameli Cyril Ramaphosa owathuma abantu abambalwa ukuzehlolisisa okwenzakala eZimbabwe. Uthi watshela uRamaphosa ukuthi akula nkinga eZimbabwe, ngakho bavumelana ukuthi athume abantu bazezibonela ukuthi kwenzakalani. Kulabanye abantu leziphathamandla zenhlanganiso ezizimeleyo abathi kubotshwa abantu mahlayana eZimbabwe, okulabanye njalo abathunjwa ngabacatshangelwa ukuthi baphikisa ibandla elibusayo. Abanye babotshwa ngesikhathi uZulu elungiselela ukutshengisela emigwaqweni ekhonona ngokungethembeki lokugugudeka komnotho elizweni. Kasanelisanga ukuxoxa ngodaba lolu lomnumzana Nick Mangwana unobhala wohlangothi olubona ngokwethulwa kwemibiko. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Innocent Ndibali okubandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe lomnumzana Joseph Juma okubandla leZANU-PF. UNdibali usungula lolu daba.
Not ukuthi bebe bezosimbuluzela bezo-waste isikhathi behluleka ukuthi behlangane lama-victims, behlangane labantu beZimbabwe ababuhlungu nge-situation yeZimbabwe. Nanku siyababona bathi it's not crisis, ngama-challenges. Yinhlamba le ebantwini bakithi.
Yes, siyakuzwa kakhulu ke. What is dinga ubaba uJoseph Juma?
Akula ntembe ukuthi ibandla le-ANC libuye lizobuzwa ku-sister party yabo abangapha ababusa eZimbabwe. Kanti madoda, lokho esesikuzwayo lokhu kanti kuhamba njani kutheni ukwenzela ukuthi wona abantu babonisane benjani bancedane. So lokhu abakwenzileyo kumqoqo kubalulekile futhi. And kuhle ngoba bathe sebekwenzile abasayalanga ngoba njengoba uzwile u-SD we-ANC ukhuluma ukuthi hayi leZANU-PF ayiyalanga ukuthi sibone abanye abantu. So lokwana ke sebekwenzile sebonene bona amabandla abusayo amavila amabili akheleneyo sebesithi right, hayi sesizwile lokho elikutshoyo, ake ngisizwe ke laba abanye abantu abathi bahlukumezekile ukuthi bona bona bathi. So angiboni ntona kule ntembi ukuthi ibandla le-ANC lize lizokhuma le bandla leZANU-PF beyiwo amabandla amabili akanjani ababusayo eSouth Africa naseZimbabwe.
Siyakuzwa kakhulu Golide Ndibali, nasi indaba Ndibali.
Uyabona ukuthi abantu beZANU-PF labantu beMDC into abazikhulumayo zilobu phukuphuku lobumbulu lokudelela abantu baseZimbabwe. Sikhuluma ngabantu abadubekileyo, abantu abasebuhlungwini, abantu abangelakudla, abantu abagulayo, izibhedlela zilamithi. Sikhuluma ngama-doctors angekho emsebenzini, angakwanisi ukubhadala le-rent nje endlini. Sikhuluma ngabantu abathathwayo, abanyamalalayo. Silomfana lo kuthiwa nguLokhuzeni uMcheyiwa lo oke wabanjwa. Silabantu abaningi asebehlukumeziwe kakhulu, abanye bafakwe emajele bengawonanga lutho. Ama-lawyers anjengabo Beatrice Mthethwa bayaharaswa. So iLokhuzeni ama human rights are being violated left, right and center. So lokho okukhulunywa ngobabuchuma okwe brand Zimbabwe nje ikudlala lokho. Awungeke wakhuluma nge brand kuyikuthi ubaba womuzi uthwalele abantwana izinduku lemkhonto esevuke ubhinya. iZANU-PF ngubhinya, le-ANC ngubhinya, eGoli ngikhona ngale ngubhinya nje kwezi-2 abalandaba labantu bazikholisela bahostene baspenda imali yabantwana beZimbabwe abalandaba.
Engakutsho kumfowethu lapha yikuthi ona vele akula into bengalo expect bana alutho ngaphandle ukuthi ona achothoze ngoba yikuthi thina i-politics zethu ezelokuzeni ezeZimbabwe lapha safunda i-politics ezimbi ezokuthi yona we don't tolerate each other, we always just want to insult each other. Siyathethisana kuphela, asinikani imbono, asiyenzi lokwana esikubona kusenzakala kini khonapho kubomelika kubo-England ngale lapho kulabotshisa khona. Uthi yona abantu they rise above parties and talk about the principles of ilizwe labo. mina bengathaba ngabe la njenge-SFA nje buyayo babuye ngembono ekungathethisi ekungani but yokubonisana ngoba akula muntu vele ozabona into yonke 100% akula wonke umuntu ukulesidingeko yikota kona there is not with a monopoly of ideas akuyenzi kwethu ona uthi ona hayi izanupevu yisikhobo sibili inenza bakwazi yonke into hayi yabe ungamanga loka sidinga wonke umuntu abe khona ukuthi sibonisane into leyana siyilungise. those solutions. The EFF got tears. What is an interest in Miganje? Silalogo, then you don't even know. I want to be born to Nanti barely says you about it. I want to impose the Hammer about the Musila, who's now impose the Umsovan. I'm not going. So, into the Amelasi food in Africa, you're going to ask if women, you're going to a good monopoly of ideas.